Unkosikazi Melissa Dube isakhamuzi sakobulawayo uthi ikhansili ingaze ivale amanzi kuyafanana ngoba bevele bengawatholi.
Ikhansili ngabe yabona umonakalo okhona lapha ezigabeni sonke singathi Bulawayo yonke ejikelele. Ngaba bakwenzi lokho abakwenzileyo ukuthi bakhiphe izincwadi zokuthi bavalele laba abangabhadalanga amanzi. Abalamanzi labangalamanzi kuyabe sokufanana. Ikanti ngayiqala ilungisise lokho okukhona uhlupho olukhona. Andubana iqalise ukubhadalisa abantu kuvalela abantu amanzi. Nxa kungaba nje kuyaqhubeka kulokho abantu besenza uxolo. Ngoba besithi i-service delivery yangkhona ingatholakali.
Umnumzana Joseph Nkomazana, unobhala wekomiti ye-Water Executive Council kunhlanganiso ye-Progressive Residents Association, uthi ikhansili akumelanga ivalele abantu amanzi, wona evele engekho.
I-City Council bakhuluma into engazwakaliyo. It's true, see, ukuthi abantu have gone for more than 2 or so weeks. Abanye 3 weeks, see, abanye almost a month. If you go endaweni zabomagwegwe nale in other places, they've gone for a month bengelamanzi. And it was inqabe zathi bona they are only getting ama supply electricity only for 19 hours instead of 24 hours. Khonapho amagetsi inqabe wathola kumele at least bapompe kwezindawo ngoba sesihambe i-dry sea for the last two to three kungelamanzi emakumathe. Is very bad.
Umnumzana Bukhosi Ndlovu, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kulokujikelana inyoka ephilayo ngodaba lwamanzi, njalo ikhansili kumele iphumele egcekeni ngokwenzakalayo.
Uhlupho esilalo ukuthi babe belokhu bebhizi bejikelana inyoka ephilayo, asisakwazi okuyikho yekuphi, ukuthi kuswelakala kamagetsi okwenza amanzi engabi khona, kumbe ukuthi abantu ababhadali njengoba sebephiwe sebenikezwe izincwadi zokuthi bazaqunyelwa amanzi. Abasitshele besiphumele egcekeni ukuthi uhlupho luyilwa yiluphi, bengabi besinika imitsho engaphelelanga. Thina siyabhadala njalo abantu babe besazi ukuthi inyanga siphelile sokufanele bebhadale, kodwa ngenxa bebhadalela into engekhoyo kusuka kube nzima khonapho, kuzakuba lohlupho oluhlala lukhona njalo nje.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila ka-Ward 17 kobulawayo njalo elilunga lekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kule khansili, uchasisa kabanzi ngembangela yokusilela kwamanzi.
Amagetsi ahambe ekuseni ngo-4. Le madamu ethu esikhangelele ukuthi siyabe sifisa ukuthi amagetsi abe khona izesa iyacima amagetsi amalanga amabili ebekucimiwe kungazange kulayithwe. Indlela ikhansili esithola ngakhona amanzi ukuthi sisebenzise amagetsi izakhamizi kulezinye ezikhalayo ukuthi zithole esingathi ngama-notices okuthi bazavalelwa amanzi. Angiboni ukuthi into esiyikhangeleleyo njalo sizakulungisisa, ngoba akusiso sikhathi sokuthi sizathumela abantu ama-notices sikhangele uhlupho esilalo khathesi.
Ngesikhathi izakhamizi ziphiwa lezi ncwadi zokucetshiswa ngokuqunyelwa amanzi, amanye amalokitshi aselamaviki amabili impompi zomile. Izakhamuzi zikhuthaze ikhansili ukuthi iboqala ngokulungisisa uhlupho lwamanzi ingakawavali, ngoba zivele zingawatholi njalo kufana obhadeleyo longabhadalanga. Ikhansili yakobulawayo yethule umbiko othi ukuswelakala kwamanzi kubangelwa yikusilela kwamandla kagetsi osokuhlasele indawo zonke eziyisithupha ezihambisa amanzi kuZulu. Embikweni wayo ikhansili ingezelele yathi isikhulumisane lenkampani ebona ngamandla kagetsi eyezesa, lanxa ingatshongo ukuthi inkulumo lezi zikusiphi isibanga. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.